Eh avele kungamanga phela nto uyakwazi ukuthi sina kubandla leadership si asilaso leso sikhundla efika secretary general.
Singathi ke incwadi le elotshelwe umdenda sizokutwa ke belikhuluma ngakhona ukuthi wenza into yekhanda lakhe akusiyele ngamafutshane ukuthi ukhamba njani.
Yebo kuliqiniso ukuthi umuntu lo isikliwe nje esiphonga ukuzama ukungcolisa ibizo lomhlangano we-TCC lebizo lomkhokheli wethu ubaba uNelson Chamisa yikho sikuchasisa sibachasisele ukuthi hhayi nangamlandeli lo uyazigangela wenza into zekhanda lakhe yena engasola lunga lebandla le-TCC.
Ye kodwa ukukhuluma kwakhe phela ucabanga ukuthi yena uzibambe esidukeni sengile uyangabe kuthatha ngaphi khonokho?
Nazi ukuthatha ngaphi emabhawa kumbe ngaphi ngoba ngapha kithi ku-TCC asilaso leso sikhundla akhuluma ngaso.
Ye kodwa yena uyakhuluma lapho uthi uvele ulilunga le-CCC manje njengoba ke kungazani ama-branches enu akukhanya ukuthi kume njani liyakuphikisa njani ngakukhonokho?
Asina ama-branch asina ama-sale asina secretary njengokuchase engikwenzileyo abantu besifuna babekwazi ukuthi hhayi bengalaleleli umuntu bengamlandeli ama-members of parliament alandele ngokulalela nozulu jikele lwezimbabwe ubaba uNelson Chamisa ngoba nguye umkhokheli wethu nabanye bathi akhokhela labo.
Ye kodwa bengabakhipha-ke abantu laba edale lephalamende lizakwenzani?
Sabona nxa sesifike khonapho kodwa sikhangelelanga sibakhitshwe abantu laba ngoba bakhethwa ngabantu phansi kwebandla le-TCC elikhokhelwa ngubaba uNelson Chamisa nguye olelungelo lokukhuluma nokumelela ijini ukurekhoda abantu laba esikhuluma ngabo. Nabe ngakwenza lokho kele kutshengisa ukuthi vele i-ZANU-P F ayifuni ukuhlonipha impumela yokhetho lwabantu kweZimbabwe phezu kokutshontsha ukhetho abakwenzayo nokugcukela bakabo nokuhlukuluza abantu kweZimbabwe nokukhonona okwenziwa yisada akwenziwa yisada le-African Union. Amboni ukuthi singaphinda benze enye into enjengayonaleyo.